sebathaya ukuthi ayi-regionalism. Mina ngilinguni, kodwa ke amathiwa asidududla basiqotha e-Fort Rexon, sazi ubaba waze wayathenga iplaza emashonaland. Ngakhulela khona, ngithenga isikhathi sempi, ngasuka ngo-72 ngaye eZambia ngaze ngabuya ngo-80 lapha eZimbabwe. Yikho-ke ngalokho-ke base besithi ngibuya koBulawayo, ngingumtshali, besazi ukuthi ngimuntu wesingunini, kodwa bezama ukusebenzisa inketa abajali. Lamanje lapha kulamajaha amashona angena kucouncil, abawafuni, bafuna bonke abantu abazalelwa ngaphandle koBulawayo babuyele kibo. Noma ungabe liNdebele uzalele eMberengwa, abakufuni la. Noma uzalele eSulugi khona, abakufuni la. Laba sebefuna ukubhidliza besala amatshona koBulawayo, kodwa upresident wangkhona elitshona. Bachoni kunuka aboni kuyincwala lokho.
Yini lodwa yini khonapho koBulawayo u-member of parliament kumbe labo senator ongafunekiyo?
Ameva angihlabayo aziwa yini? Uzabona ohlalo banje bazalelwa lapha ababafuni. Abanye ababangafuniyo bakhona amaNdebele abangafuniyo, njengabokhumalo banje, labothabitha khumalo banje. Laba bantu abafuna ngoba ba-honest, basebenza no-Tsvangirai, kabathengeki. Kodwa mina angisomtshona, ngumzukulu wenkosi, kodwa ngakuhlala ngasebenza, ngisebenzela kakhulu e-Midland esilobela. Khona kuyani ukuthi ngisesilobela, njalo lebizo lami elinye lithi Mafa, bayamangala ukuthi kungahamba njani.